Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 zibandlela. Happy New Year 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje, iningi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na?
Alisananga ngendlela kathi sikhangele ngayo ngoba kube imfehlezo njengatsho lutho.
UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yiphiwe sethu esasifuwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, ifuze sibhole sithengise sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje, iningi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu, uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesidlalo kuyaba kuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoka ama-mask, sikwenzile sikubonile, sisiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisi umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa yintando kaNkulunkulu, yisehlakalo esiwayo uNkulunkulu, yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezanu PF?
Ibonile uhulumende kuqeda amanye ama-project, ikakhulu ama-projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iBybridge Shirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini. Kunje lapha kobulawayo sibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le, endaweni ezinye ezishishineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor Umthuli Ncube, ethatha ama-2% tax lana ayewayenza athengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona, and lethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini, into one ebisisele iphisi yephazulu lebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende roller out i-program emfumvudza intwazeleyana lapho-ke okuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lebandla lezanu PF. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasaba ngalolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma loNkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile. Sibe lemkhizo lamayezi kade ethwele kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala. So ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhotho kasilikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga la alandelayo amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngapi. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression iyiveleke yokuthi ibhanti nje leyeza elidlulayo. So sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangela kulizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazani kuthiwa iyezi lakhona selile. So kungasala nje kusina izulu vele selikhangele njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe ikhifiza lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi ka-cyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha kebotsholotsho labo lubhane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili izulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 mm labo 58 mm. So sibona ngabantu akobulawa sidlu.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezivalisa othi pink kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini atshiyetshiyeneyo ukuthi abantu bangaphephela khonapho, njalo abantu besebekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni. Abe-city council bangene emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi ke njengenhlanganiso yezakhamizi balohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonokho okuthiwo i-BCC. Ngamafitshane ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-10 wabusuku kade ukuthi uyagayisa ngayo ushaleni. Ngokunjalo abanye abantu besebebonakala ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajurawalo kwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hayi abantu besebezimisele bemelele njalo esebenziwele ezixwayiso kade ziphiwa yi-city council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Emandebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu ukwenza lokhu ukuze abadabuka kuleso sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugwelwa khona amacimbi kulezi nsuku ngabantu abavelele emangweni emasingo kusiya emberengwa osekujo uzulu kulesi sigaba ekhonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngaba aphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatobo South njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze isigolo esithengisa sifundise abantwana thenge ukudla ngakho, kodwa ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kulabantu abakuza bavela kwezinye indawo bafika bangene nje begola amacimbi bethathe behambe thina singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi, athi ukugola amacimbi abanye babo begamula izihlahla.
Kanti ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika becounsilile bebhadale imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo. Lokho kuyasilimaza lokho.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi seMawane laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, ongelayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inyudi yethu ngapho bona behamba labo ngale besiya benefit. Thina ngapho asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu njengokuthi khona siyotavele ukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa indebele vele hhayi.
Nake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amaphemithi ukuze lawa macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukubathatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Tshalane ebesikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobe Zitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singaselamandla kabasoze bagoqe izandla njengorhulumente.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place, kulama-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assign ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile migwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. Ucyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake nocyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani wathe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Siqubanisa ke le ngoma ezimnandi.
Masindabwe ngithi happy new year to you all. Mina lapha nginesikhalazo bantu, ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa yihlangabeza high school eselapha eMagebheleleni ukuthi akhe asichazisele ukuthi yindaba egegisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenzise i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela likhe limtshele kumbe esichazisele ukuthi yindaba esenza khonoko.
Basakazi be-Studio 7. Mina ngithi ngenhleke laba fowethu abesindebeleni enganjalo kubeza besijiya amandebele siyizithutha ngosupport chamsaka support indebele. Namhla kuyini lokho? Lalisitiyeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili namhla lethile selisithi phambili ngobaba kaselisitini. Ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje sebesitini. Ngakho sithole nzima lapha kuthiwa yeli support amashona. Nanku lalisapoteni shona selilalo khonapho kuthi lapha u-alliance yesiphusha le shona sesikhatshana linaselingaphi seliqala lobaba sapotani baba sko. Thina vele sithi jamisa jethejede 2023 silochamisa singamandebela sayo kodwa sasingasobe sisapote iprogramu yezanu neva lapho ngimpi kathesi lithini nxa kunje
Libo supporta ngengqondo bantu bakithi lingasupporti ngokuthi ngesibongo. Asisupporteni politics ngengqondo. Yikho kusiphisela emuva khona ukuthi sisupportana ngemihlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupportenini i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, i-policy yakhe nxa i-wrong i-wrong. Kathe siliphini manje. Nangu umonzi wena, supportani sibongo. Ngelinye phelishona. Nasi sijamisa chethe-chethe, kuningase kusebenza. Nangu sokufile okuyiprogramu kwethu. Ngavela ngakhuluma mina ngathi iCongress liyana iyawina ngumuntu ofunwa izani. Nanyana sewinile kwavela kwakhanya kudala. Ngiyabonga.
Nawu sumoya wami. Nawu sumoya wami. Ubona ukhamba lethele ngifuna ngawu sumoya wami.
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngihloniphani umoyo wakwaBimbi laphana just day 2020 ngumnyaka kaDlunge Mhlanga nangu osima sikhona sikwele South Africa la sibona iCovid sigadle kwesifile okubona sikuthi hayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu bayaziphatha ngendlela efanele nakhona lokhu umgomo nje esiyinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane ngisangempela yethu umzima hhayi ngingakhohlwa ukuthi ngibonise umndeni wami wakomoya kwaBimbi lapha empela lasemawani laphana ngiyabulela
ngiyalibingelela kustudio 7 ngabe nivuka njani nonke basakazi abahla abathandekayo sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba siyazithanda ngempela iindaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba MDC iMDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze iphele yonke kusale kungalanto ukuthiwa iMDC ngani ngoba iqala ukuba lenkinga yayo isileke kuziqoqa kusase noTsvangirai yasplitter into 3 pieces kwana manje kwabe uThokozani Khuphe loTshamisa kwaba into efanayo sokungukhuphe nana namanye amamember asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje allright ngubani-ke okufanele adliwe angithi ngabe before baye kucongress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngingadliwa ngizoyala okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani ubani okufanele adliwe i-MDC ngesingami mazimbabweni singabe nomthandazo zonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izifundla bengene kubozap amaphathi la amakhulu and khona manje bakhuluphalisa izanu izanu makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayiyenzayo abayazi la abangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenzwa ubuthutha bodwa lapha
siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kastudio 7 sithi njani impilo hayi mina mphilile ngiphile kakhulu hayi lo mnyaka uhamba ngakuhle sisinile zonke izinto kube kubi kakhulu akulali lo nto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lo mkhuhlane uhlawavala zonke izinto so vele heyi lumnyaka kula mnyaka uyabube njalo ube njalo othi uhle wephula zonke izinto akula nto ehambile kakhulu sikekaye emsebenzini khonapho hayi okhuluma ngomgcinidladla umgcinidladla ozalela ufane emzuwane odadewathi ezise-Francis Tower
alo mthokazi siyabonga 2020 bakithiyazanga ngomuhle sithikhangi bayenzakala usufika ngomarch saphila nzima ningatsho mina indlala yona lekhona isimo sanokhona sifika ngakithi sisiphila ngamanzi siyalibonga lezulu izifuyo akudla ayelwe kunzima nonyaka ungazange ubonele ngoza kukhohlwa sazi ukuthi ngonjani akathi sike abona ukuthi kwenzakala nzima nakho kuyakuba futhi sizathimbela kuyisimanga umuvi ngwina isidaluka lupane
sakala Coronavirus. Oh yes.
Coronavirus.
COVID-19 pandemic.
Sabonani ku Studio 7. Mina igama lami Adolf Shaba. Siyabonga ngomsebenzi omuhle lisipha wona indaba ezingumqo. Mina into engithanda ukukhuluma ngayo, ngithanda ukukhuluma ngendaba yalaba bantu be-MRP. Every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona ayezeloku, amashona ayezeloku. Ukubona instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu wena bakhubabhizi bakhuluma. Angeke ukuthi ulwa noSatani usenza imisebenzi kaSatani ngoba imisebenzi into abazenzayo ziyazifananela lezo ZANU-P F. Mina ngibona umehluko wakhona ngoba iZANU-P F umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube iloku divide abantu bengacabanga ukuthi bazothola amavoti. Yikho abantu bengabavoteli behlulekile ukuyina even iwadi yodwa ngo-2018 namanje akula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hhayi liyana yindawo kumbe indawo yabo akwenzeki lokho abanayo i-grassroots support bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kuko-Studio 7 akubuyi election abasuke bawine ngisho newadi yodwa kulokuthi beconcentrate ezintweni zokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotela bebesemandleni. Abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile base bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapha abakhona. Silabo Moses Mzila Dlozi waye ku-MDC wavotelwa ngo-2000 kuba ngu-MP wekulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo. Umakhupu uzenzela amaphutha akhe uzigxotshela abantu be-MDC alliance wazenzela izitha eyedwa.
Top 10 in the country, dog, and I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, cause when you're up here, it's different from when you're coming up.
Hayi umnyaka 2020 kakhulu coronavirus amisa yonke into kodwa hayi bekunzima ebantwini sem singazona lo mnyaka 2021 kuzosiphathelana hayi 2020 awenzima kakhulu corona iyasiyabulala abantu kwama yonke into kwaphela imali kwaphela ukudla kwaphela yonke into hayi bekunzima sem but this hope 2021 hayi sizoba rayithi ngoba hayi lokuzokubiyana lokudla hayi siyakuphiwa kukhona.
Money man, we be flying on the daily. Spread the magic to the public.
njani basakazi abahle ngualek ngiyathi okhulumayo hhayi ku-2020 ngomunye umnyaka ole history engasuka safa sayikhohlwa empilweni zethu zesikhumbule i-history engisayizwayo nge-freezer ngaleyo minyaka ngomnyaka omubi kakhulu kubele into eziningi kakhulu izifo izindlala abantu bephelwa imisebenzi abantu besifa bewulwa yi-corona hhayi lo msinyaka lo hhayi ngumnyaka mpela ole history enkulu kakhulu enkulu kakhulu edla wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Hey, sanibonani Studio 7, igama lami uShukela, ngiphuma lapha eNkayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Ngibe kahle kisimusa, hayi nathi sibe kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi ngelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondise lapha kuqembu likamama uMakhupe, okuyikuthi asisazi manje ngoba singathi siyakuzwisisa uphuma kwakhe MDC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MDCT bathudliwe ngumonzora kuzwakala ngathi umuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa kambe umama Makhupe kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo asisazi ke lapho kube ulwela isizwe ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengokunjalo uma ebona ukuthi kuyehlula kulamaqembu hayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo ngoba kulawo vele nje MDC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu basempumalanga kakhulu bathanda izihlalo eziphezulu abazithandi izihlalo eziphasi bathanda izihlalo eziphezulu ube ngeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhupe ngamadoda ababambisane nawo kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu umuntu wakubo laba de bathembe njani omonzora kufana nokuthemba isitha namhlanje bamjikele asazi ke mama Makhupe dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani kodwa mina bengasho ngithi buye emacembini asekhaya sibambisaneni sibone ukuthi sivusa njani izwe lethu umthwakazi sibambene ngiyabonga.
Hayi into kaMakhupe leyi ivele kayizwakali uMakhupe udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yakhe MDCT iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliselele ukubona ukuthi umonzori ushontsha imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti bokuqala kwi-check-a i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-check-e zonke izinto zabo okumele bazikhandle bazibone ukuthi ziqondile yini amanye azaqala aye abaleki ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe umonzori uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamonzora yini abavume kathi abantu laba abavotelwa indaba bengafuna ukuvuma la seyenza njengotrump owatrump akusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwandaba yezimbabwe iqoto yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 149 hhayi madoda abadliwe ha abanikwa abanye kuphela lokhu okuningi lokhu bayaphela abakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakathi esudliwe uMakhupe kavume kuphela ukuthi hhayi usedliwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogala amacimbi esithi kumele kube lo mthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze
abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla umnyaka esuqala lamhlanje igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.